lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Kuba injabulo uhlangana njengenhlala yenza. Sibonga sidumisa uNkulunkulu. Lalabo abagulayo bephuza amaphilisi, behlatshwa amajekiseni, benatha lemithi etshiyeneyo, bangakhohlwa ukubana uNkulunkulu nguye ongaphezu kwakho konke. Mthembeni uNkulunkulu ukuthi ulani, lingaze lathi ebuhlungwini benyama libe selimlibala. Namhlanje ke sizaqhubeka ngelizwi lethu lokufuna umbuso wakhe. Sikhumbuzane ukubana sibale lapho esagcinana khona, sibale kuLuka 12 verse 31. Siyiphinde njalo, ifundeka kanje: kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. Namhlanje ngithanda ukuthi sikhangele ngamafitshane ngelizwe lakithi. Kulezi nsuku abantu bamatasatasa bakhangelele ukuthi baye ekhethweni, bayekhetha engapho sengithi ngababusi kumbe abakhokheli. Hhayi, angikhuluma ezombangazwe, ngikhuluma ezelizwi lenkosi ukuthi yebo, imbuso yemhlabeni iyafuneka, iyaswelakala ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo eqondileyo, ngoba ilizwe lingazake liphonguba ilizwe lingelamthetho, lingelandlela zokuthi izinto zenziwa njani. Kodwa namhlanje ngithanda ukuthi phezu kwembuso yonke yona leyo esiyithengiswayo, esiyibonayo, sidinga ubukhokheli obuzasikhombisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi unjani. Abakhokheli abalothando, abanakekeli abantu, abakhokheli abangavamanga namanga, lezithembiso zamanga, ngoba na uNkulunkulu engikho enhlizweni zabo. Asithi nabo esihlezi khona sibakhulekele bonke labo abadinga indlela zokubana babuseleli lizwe, balibuse bekhumbula ukubana siyizidalwa sonke ngamunye ngamunye kuzimo zethu ezithiyeneyo. Lapho esingabe sikhona sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, lo uNkulunkulu onguye othi sifune umbuso wakhe, njengokutsho kaJesu, sithole umbuso wasemhlabeni kodwa oleziqu lenkumba zombuso kaNkulunkulu. Umbuso olokuzwisisa izikhalazo zabafelokazi labaswelayo, umbuso oza kuthi lanxa uNkulunkulu ekhangele athi nampa ababusi belizwe abangisabayo, abazamayo emini lebusuku, hathi ukuthi bazikhukhumeze bona, hathi ukuthi bona bahlale kude bodwa, hathi ukuthi bancindezele abanye abantu, hathi ukuthi bathathe izinto ezibekelwe umphakathi zibe ngezabo, ngoba ayisiyo umbuso kaNkulunkulu. UJesu uthi kodwa funani umbuso wakhe uNkulunkulu. Embusweni kaNkulunkulu akukho lokhu ukubandlululana, uweyisana, ukukhangelelana phansi. Abazi umbuso kaNkulunkulu bayawutshela ukuthi umbuso kaNkulunkulu uphuphuma uthando, ulokuxolelana, awulakuqilibezelana, awulakusela, kawulakunyeyana, kawulakuthukana. Umbuso kaNkulunkulu uletha izinto eziphakamisa imoya yabantu. uNkulunkulu asenzele kahleke sifuneke umbuso wakhe uqala, singakafuni imbuso yasemhlabeni. Asikhuleke. uNkulunkulu sicela ubana usitshengise indlela yokuthi senze njani ukuze sithole lokho okuseduzane lombuso wakho. uJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.